Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 22 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Eli Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethula uhlelo olutsha oluqondanelo kulwisana le-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugantsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2689 belo mkhuhlane lo. Inani lasebefile likhwelela yaku 4819 kuthi abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 48202 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8980 abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7953. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi ukuze kuqedwe ukufuthelana okulokhe kukhona elizweni. Usuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1987 kulapho uMnumzana Robert Mugabe owayekhokela ibandla lezanu njalo engumongameli welizwe asayinelana khona isivumelwano se-Unity Accord lomholi wezaphu uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo baqeda ukubulawa mahlayana kwabantu ilumbhuqazwe eMathebeleland lase-Midlands. Ibutho likaMgabe le-50th Brigade labulala inkulungwane zabantu ezingamachumi amabili 20,000 iningi kungabantu makhaza. Kumbiko wakhe oqondanela leli langa owethulwe iofisi yakhe enkundleni ye-Twitter uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza lamaqembu achiyeneyo agoqela izinduna ukuze lulungiswe udaba lolu njalo kuqedwe ukufuthelana okulokhe kusebantwini abahlukuluzwayo kanye lalabo ababulawelwa izihlobo labangane. UMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ngabanye babantu abetheswa umlando wokuphatheka kugugurawundi. Abebandla lezaphu bathi usuku lwanamuhla lubazisa ubuhlungu obukhulu ngokubulawa mahlayana kwabantu okwenzakalayo. Bathi abayikholwa njalo imizamo kaMnangagwa yokulungisa lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Alikho ilanga elithiwa yiUnity Day phakathi kwezano lezap ngoba lelo langa umap la ku calendar ngo 2009 lapho izapu eyaphuma kuunity eyasayinwa ngo 1987 so alisekho lelo langa asilinaki thina kodwa ke sizathanda ukuthi abantu bananzelele ukuthi mhla ka 22 December 1987 kwaba lilanga lapho esakhona ukumisa khona umbhuqazo ukuqeda impi ekahulumeni labantu abakithi ababengagadlanga ebizwa ngeground.
Udaba lwegugrawundi lolu uhulumende uthi uphakathi kokululungisisa likubona njani lokho?
Thina njengezaphu siyakutsho njalo siyakuphinda ukuthi kulomahluko phakathi komthakathi lenyanga omunye uyelapha omunye ungumbulali. Umthakathi ngeke elaphe umuntu ogulayo. Ngakho ke sithi labo ababephethe amandla ngesikhathi segugrawundi yibo abaphethe amandla khathesi and yibo njalo abathi khona bamatasa bezama ukulungisa lolu daba. Akukenzeki anywhere in the world ukuthi lo onguye owenza icala abe nguye ofuna ukuqhuba udaba lokulungisisa icala lakhe. Ngakho ke sithi thina lawo ngamandlwana ngamandlwana aphindiweyo ukuthi labo abangathiwa ngesilungu ngama-perpetrator bathi bafuna ukulungisisa udaba. Kungafana lokuthi mhlawumbe imiyane uyethembe ukuthi ingalapha imalaria.
Abezano PF bathi umanyano lo usakhona nanku amanye amalunga ezaphu alokhe ekhona kuzano PF.
Izano kumbe amalunga ezano alamalungelo wokucabanga lokukhuluma abakufisayo. Thina asikhona ukuthi sibavimbe ukuthi bakhulume becabanga ngendlela abacabanga ngayo. Iqiniso ngelokuthi izaphu yehlukana lezano ngo 2009. Ukuthi amalunga awezaphu amanye akhona kuzano kuliqiniso njalo kuyafana lokuthi mhlawumbe umama edlwengulwe ngenye indoda ithe edlwenguliwe umama kuzalwe umntwana umntwana abesethatha uhlangothi lukababa athi umama hayi mhlawumbe wena mama ubaba wakudlwengulwa ngoba wawungagqokanga kahle lowo mntwana isitliwi esiphindwe kabili lo baba akutshintshi isitliwi esilecala ukuthi ubaba akekho ejele ikuthi nguye ophetha amakhiyi awejele. Ukuthi umntwana uvumelana lobaba akusicala lethu thina njengomama licala lomntwana oyisikliwi ongazwisisi imbali lapho avela khona njalo lalapho aya khona. Kodwa sinananzelela ukuthi abaningi bakhona abasele kuzano basele khona ngoba bathanda ukuthaphuza lokukapula from endishini kahulumende.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule okhankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla emathebeleleni North yena othi liqakathekile kakhulu ilanga leUnity Day.
Kwaba leUnity yahlanganisa umanyano wahlanganisa amabandla amabili iPF Zaphu lezano. Ngaleso sikhathi ke kwakuvele kuliwa kuye kade amabandla layiyo njalo alwa akhulula ilizwe lethu leZimbabwe. Unkululeko yalethwa yola mabandla kodwa kuthe sengemva ukuthi ilizwe selithethwe kwaba le mpi yokulwisana kakhulu kwaba khona phakathi kwamabandla la. Ngokunjalo kwaba unkomo labo umgabe base bekhulumisana ukuthi babone ukuthi balungisise ngodaba lolu. Udaba lolu olwahlukuluza kakhulu abantwana beZimbabwe olwashiya umumo weZimbabwe umubi kakhulu ngokuzondana lokuxabana lokukhethana ngemihlobo okwayenza lokukhethana ngemihlobo ukuthi kulamashona lamaNdebele izinto ezinjengazenezo. Kodwa ke hayi umanyano lolu wasebenzela sesingumuntu munye noma ukhona emashonalandi kathesi awusekho lokwana ukuthi usu-dissident uyum-dissident hayi awusekho lokwa into leyase umanyano lolu lwaphathisa kakhulu ngako luqakathekile ukuthi silulondoloze njalo lwaqeda lokulwisana konkwana okwakukhona lokukhethana okwakukhona ngaleso sikhathi okwakusenzayo abantu baphile nzima elizweni labo. ngokunjalo onkomo labo mgabe bakubona kufanele ukuthi bamanyane babuyelelana nje ukuthi bona babe yibo ababe khokhelele ekulweleni ukulwela ukulwelwa inkululeko yaleli lizwe kungama movements analana ayevele yiwo alwayo bahambe empini bayakulwa balethi lizwe ngokunjalo kwakudingakala ukuthi abantu labo behlanganise imuli yeZimbabwe imanyane.
Abezaphu bathi akulalutho lokuthakazelela ngalolu suku ngoba lubakhumbuza ukubulawa kwabantu igugurawundi eMidlands laseMathebeleland.
Kuqala izolo lokubuthi ungahamba usifika emashonaland ngalo Lindebele sokuthiwa mdizident kuthiwa ulidizident ngasufika khona ngale khathesi akusekho khonokho. So umuntu ongafika ngapho esishoneni layo usekhaya ongalelwana ezindebele layo usekhaya lokukhethana ngemihlobo lokwana kade osokusho kukhona akusekho okwalethwa yiko okwalethwa umanyano lo esikhuluma ngawo omele sicelebrate umanyano lo siwunanze umanyano lo ilanga leli liqakathekile kakhulu ngoba amabandla la ezombusazwe ayevele yiwo akhokhelela ukukhulula ukulwelwa kokukhulula kwelizwe ngako ngokunjalo ukubambana kuqakathekile kakhulu njalo kumele sihlale silinanza ilanga leli ngoba ilanga eliqakathekile kakhulu lapho ubaba unkomo alisa khona ukuthi kube lomanyano. Ngathi umuntu alisa umanyano lolu ngubaba unkomo akekho omunye ngaphandle kankomo kuphela walisa ukuthi abantwana bezimbabwe bemanyane uqedwe uduwo olwalukhona phakathi kwelizwe.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezanu PF njalo ukankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla enyakatho yeMandebeleni. Ukuvalwa kwamahofisi eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 elizweni lonke jikelele sokuphazamise uhlelo lokubhalisela ukuvota ikakhulu ngalesi sikhathi kulabanye abavela phandle kwelizwe abangafisa ukubhalisa. Izeki yazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ivale amahofisi yayo kusukela mhlaka 11 kulinyanga kusiya kumhlaka 19. Lanxa sesedlule leso sikhathi amanye amahofisi abikwa esavaliwe. Sixoxele sikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023 wona ukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi umnumzana Nkosi Khona DVT.
Umkhankaso we-Ekhaya Vote besikhayelele ukuthi ngo-December kathesi sizakhuluma ikakhulu labantu amaZimbabwenzi ahlala emazweni atshiyeneyo abatandise ukubuya ekhaya ngo-December ukuthi babhalise labo ukuvota kodwa siplana khona lapho sasikhayelele izeki yayile voter registration blitz okumele yenziwe ngo-December eyayiza decentralize ukuthi abantu bavote lapho abahlala duzela lapho abahlala khona kodwa lokhu akusenzekanga. Sikhuluma kunje izeki offices zivaliwe sesiswele ukuthi ihlelo lolu singalupusha njani ukuthi at least abantu abathe bavakatsha bezobona imuli zabo ngo-December bekwanise labo ukuregister ukuvota. So silusizi kakhulu ukuthi inhlelo zethu zonke sezimiswe ikhona lokhu ukuthi khona izeki ivaliwe bavalile besithi bavalile ngendaba ze-COVID-19.
Veli khangelele ukuhuga abavela phandle abazaphenduka ekhaya ngekhefu leli lekhisimusi baningi yini asebebuyile?
Balutshwana sebekwanisa ukubuya ngathi balutshwane kakhulu abasebebuyile lathi kodwa njengomkhankaso we-Ekhaya Vote besifisa ukuthi bona laba balutshwane bengakwanisa ukurejista ukuvota babuyele babetshela abanye ngoba abantu abaningi kwesi sikhathi babuya ngezikhathi ezitshiyeneyo njalo le migoqo le ye-COVID-19 ibisibekwe yokuthi kuyakhwarantayina kuthiweni yenze abantu abaningi bengasakuphumeleli ukuzekhaya kodwa besifisa ukuthi khona ingabe bona laba ilutshwane nale khona ikwanisa ukurejista ukuvota. Manje uhlupho yokuthi akula ndawo lapho abangarejista khona ukuvota. Sikhuluma kunje
kulabo abakutshaya indiva ukubhalisela ukuvota, ungabachasisela ukuthi kuqakatheke ngani?
Ukubhalisa ukuvota kuqakathekile kakhulu bakithi, akukhathalekile ukuthi umuntu omusha, sithi ngesikhiwa i-first time voter, kumbe umuntu omdala wagcina kudala ukuvota kungakayezwa lokhu kwabo biometric voter registration. Kuqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi siphathisane in terms of ukuthi khona abantu sibekwazi ukuthi sile role esiyidlalayo, indima esiyidlalayo ekukhetheni ubukhokheli esifisa ukuthi busilide. Sikhangela nje ekhaya vote, thina sithi ukuthi umuntu avotele avotele ngapi, kodwa esikufisa ukuthi wonke umzi umuntu ozalwa eZimbabwe akwanise ukuthi akhethe ama leaders awe community yakhe. Yikho esithi ekhaya lapho okhule khona, lapho ozalwa khona, lapho ophila khona, kuba lethuba endiliqakathekisa ukuthi uvotele umuntu oyileadership ongafisa ukuthi ikuvuse kuconstituency level, kuward level la kupresidential. Njalo sikhanele ukuthi khona izekhi mayivula siqalise futhi sebenza ukuthi siphushe ukuthi kube le decentralized voting system, kube labantu nje siqoqane kalula. Ngakho ukuthi transport ehluphayo thini, transport ama shuttle buses silawo ukuthi sithwala abantu kuphela bese ya register ukuvota. Sikwenze kuqakatheke ngoba singekeli kwenza njalo i delimitation process esithi khona ukuqunywa kwezabelo kungenzakala sikhangele ngenxa yokuthi abantu aba register ukuvota balutshwana.
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023. Asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi kulowesilisa obophise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba weConstitutional Court phezu kwesinqumo sakhe sokukhetha umnumzana Patrick Chinamasa ukuba ngumqondisi wenkampani ye-Zimbabwe. I-Chronicle ithi sezandile izigebengu ezibamba abatshayeli bezimota inkunzi emgwaqweni osuka eBedbridge usiya koBulawayo kanye losuka kuleli dolobho usiya eHarare. Izigangi lezi zibikwa zithiya insimbi ezicijileyo ama-spikes emgwaqweni bese zicathamela izimota eziyabe zihlatshiwe zampontsha. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Injani ku Studio 7? Hayi, mina ngiyaphila. Okhulumayo uMasombuka. Ngifuna ukuncedwa lapha. Bakhona ozimbimbo kodwa nyabe ngeze ukukhuluma ngo-based violence nabo gender-based violence. Ukuthi inezindaba ezinje ziphathwa kanjani? Uthole ukuthi most of omama abaningi balwisa ukuthi abone ubaba sibili ukuthi uzonda azafike ngaphi. Azondise ubaba sibili ukuze ufike esitendi yokuthi ubaba ezegcine ephakamisa isandla. Nxa esephakamisa isandla ubaba ngiyoserongo, kodwa umama uzondisa ubaba edinga ukuthi ufuna ukumbona sithi ubaba lo kade vele mayizondile njani. Ungakhangela omama abaningi batshayiwe ngamadoda abo ngenxa yokuthi balokuqalo kakhulu omama. Uzaqala ubaba efuna ukuthi ambone, kafuni ukuhlala lo baba emendweni emtshadweni engasanga mzondise wambona ukuthi ufuna ubaba lo uzonda azafike ngaphi. So into le iyangikhathaza kakhulu ukuthi masikhangela ngabo-gender-based violence, sikhangele amasayidi wonke ukuthi labo baba bahlukunyezwa ngomama. Asithandi ubaba ukutshaya umama, kodwa omama yibo abasifuqeli zigcine seziphakamisa isandla. So lami ngiyacela kakhulu ukuthi masifundisa omama kakhulu, sibafundisa ukuthi sihloni obaba, singafuni ukubona ithemba yobobaba ukuthi kathi vele bazonda bezobefike na. Ngiyabonga.
Nivuka njani ku Studio 7? Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Thanda ukufisela imuli yami eseplumtree eDombodema. Umnyaka ekhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle. Ngifisele kithi eMperengwa lapho engizalwa khona. Umnyaka omutsha omuhle. Phinde ngibuye kwisimo sezwe lakithi. Izwe lakithi liphethe ngabantu abangena vision esingathi ngabantu abangazi into abayenzayo. Ma uPresident ezasuke eHarare siya eMakorokoro ukuyavula ingadi kutshengisa angazi ukuthi ngumuntu ocabanga kanjani ngoba uma ukhangela indleko ezakhona zokuthi ehambe esuke Harare siye eMakorokoro siningi kakhulu kwedlula ngitsho neproduction ezokwenziwa yilezo ngadi kuze kuphume namasotsha aziyaye ezingozi lokho esiya kuleyo nto kulowo mcimbi wakhona kutshengisa ukuba phansi lokungabi lombono ngithi hayi isikhathi esiphelile manje salaba bantu abangelambono ngithi hayi kangeni umfana isikhathi esifikile manje
sanibonani basakazi Studio 7 indawana zonke sithi mnyaka omutsha sithi le Christmas enhle liyidlale kahle linabaphilileyo naye wonke umthwakazi ngilifisela iChristmas enhle ngilifisele nomnyaka omutsha omuhle liphile mthwakazi size siyefika lapho esiya khona bese ngithi kubakhokheli bami bonke abe-MRP ngiyalibingelela ngilifisela impilo ende njalo lisilide liphile ya indaba yami mi lapho ukuthi kanti abantu bakithi ngababoni yini abalokhu besalo ilisana le-MDC besilwa mpela besiyabophisana layo ukuthi lento esoze bancede ngalutho umakhuphe uyisebenzele i-MDC warecola ama-MPs ama-councillors whatsoever kuawe-alliance utheso kuphambili esetshenziswa ngumonzora labanye bakhe bamlaxaza baze bamtshala ngempama manje ngizona ngo-witness Dube la usebhizi impela kumbugaqela sona sena isikhundla sokuba ngu-vice president ngiyakukhuza mfowethu ngiyakukhuza bazokusebenzisa bakusebenzise ukulwa izimpi lokugeyina ipower emajebheleleni bazokulahla khangela ngomama ukhuphe ukuthi bamenzeni umama ukhuphe kusukisela kudala ehlukunyezwa kodwa engaboni i-MGC ilama-supporters nje emajebheleleni kungenxa kamama ukhuphe manje sebemlaxaza khanye ngani umuntu osesegudwini nguwe lezi nsuku uyababa bhuti uyababa kodwa bayakusebenzisa kungekudala sizokubuza futhi lo mama ukhuphe besimbuza simtshela futhi ukuthi bayakusebenzisa laba bantu kuvela ngeke kuhlangane ioyili namanzi phumanini kibo lize ntweni zakini kathi kunganani imali ukuthi aliyifuna umthwakazi kodwa lingene noma kuzafuke ngiyalixwayisa nje kuphela ngoba siyabe sisiza ubuhlungu futhi mase lihlukunyezwa ngoba lingabathwakazi kuyasihlukumeza thina khona ukuya
njani balaleli we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7 ngifile iqinisa lokukhulumayo ese-Joasville ekhaya kuselibhali balaleli be-Studio 7 nani basakazi be-Studio 7 kunendaba kamnankagwa leyo kundaba yokuthi kuyoshintshwa ama-passport ashintshwa ngaliphi kumnankagwa uye mnankagwa loyo why engaqalanga la ama-passport vele abalaba abantu abasebewathathile wayeka expire kuthi la alandelayo ke kube yiwo la ozowashintsha ke kodwa la zika expire umnankagwa le indaba yokuthi ashintshe ama-passport akashintshi ngoba ama-passport ngoba kufanele awashintshe ngoba uthi ubone i-corruption ayikho leyo nto leyo into yokuthi nje abantu basebenzele isano lana sekafuna imali yokuthi ezame phela ngoba kuyiwa kuma-election ezame ukufuna iy'mali zokuthi alungiselele ama-election akhe hhayi ukuthi ufuna ukuthi njalo ama-passport ashintshwe or ashintshele ukuthi ngoba kune-corruption ezwayo kunokugebengu obenziwa kuma-passport cha akusikho lokhu umnankagwa kukhona ophezu kwakhona kunye ne-cabinet yakhe kunye nezanu yakhe ngoba ufuna kudle abantu bezanu ngoba izanu ayizange yazi yalunga kusuka ithatha umbuso from 1980 ayizange yazi yenza into enendlela eqondile izalo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singe nekuzivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende kwele Ghana adabulene ngenqindi kuleli dale phezu kwemizamo kahulumende yokwethula umthelo omutsha othinta abantu abathenga izinto ebulenjini be-internet. Umsakazo munye uthi United Nations isixwayisele Sudan ukuthi libophe abezomvikela abethiswa amacala okuhlengula abesifazana abaphatheke kunhlelo zokutshengisela besona ukuhluthunwa kombuso libutho. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule uhlelo olutsha olokulwisana le-COVID-19 izolo. UBiden uthe uhulumende wakhe uza kupha abantu indingeko zokuzihlola lomkhuhlane bengekhaya ama-COVID testing kits angu-500 million ngaphandle kwembadalo. Esethula loluhlelo uBiden uthe njalo uhulumende uzathumela amabutho ezibhedlela ukuyaphathisa alubana zithe zandelwa izigulane ngoba lumkhuhlane usumemetheka ngamandla uphehlwa ngumkhakha we-Omicron. Umongameli Biden ukhuthaze abangakahlatshwa ukuthi benze njalo kanti lasebehlatshwe amajekiseni amabili uthe kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot ukuze bavikeleke. Wengeze wathi lanxa umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale nyakenye. Ukuhlaziya loludaba sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Kuthiwa ama-test kits la azaqalisa ukutholakala ngenyanga kaJanuwari. Khathesi sibone indwendwe kwamanye ama-states, ngikhangele eNew York. Indwendwe zabantu abamelele ukuthi bahlolwe, kodwa abenelisi ukuthi bahlolwe masinyane bathole ama-results, kumbe ngithi impumela masinyane. Ukumelela ama-test kits la aze abe khona ngoJanuwari, kusukela khathesi kuze kube yileso sikhathi abantu bazabe besenzani, sikhangelane nohlupho lona lolo lokuthi khathesi vele ama-testing centers akhona khathesi ayehluleka, awenelisi ukuthi atheste abantu ngesikhathi. So angazi-ke ukuthi umongameli Biden baza kucacisa njani, kumbe baza kuqhuba njani, kumbe bazaluqhuba njani lolu hlelo olokuthi abantu batheste. Khathesi sikhangele ukuthi abantu bahamba ikhisimusi, abantu abaningi bebekhangelela ukuthi nga bayahlolwa bengakayikwethekelela kwezinye izindawo. Umuntu aphakame engena phakathi kohambo ekwazi ukuthi lo mkhuhlane umbekalawo. Iningi nxa umuntu ezabakwazi ukuthi lo mkhuhlane asazihlalele, ikakhulu nxa kungumuntu oyingxenye kade efuna ukuvakatshela abazali asebekhulile. So lona kuludaba oluhle nje ukuthi sokuzatholakala ama-test kits. Omunye umbuzo ongaba khona iwona lo ukuthi ama-results azabe etholakala nini, ngoba sibona ukuthi even khathesi abantu bayazama ukutest engumuntu ahlale 2 weeks engakwazi ukuthi impumela imi njani, kumbe engxenye ekwedlule khonapho.
Ulubona njani udaba lokuthi umkhakha we-Omicron yiwo osubhahile osuhlasela ngamandla khonapha eMelika?
Udaba lokumemetheka kwe-Omicron hayi ludaba olwethusayo sibili, ngoba sibonile ukuthi kuma-states amaningi izibhedlela sezigcwala, sezigcalisa ukugcwala. Abantu abasebenza ezibhedlela bakhathele, odokotela, omonje, omongikazi bayakhala ukuthi hayi umsebenzi ususebamningi kakhulu. Njalo ngike ngabala kusukwane ezedluleyo ukuthi abanye abasebenza kwezempilakahle sebephakamisa izandla phezulu ukuthi hayi asisenelisi ukusebenza. Ngizwile njalo kodwa umongameli Biden ethembisa ukuthi uzakwengezelela abakubutho abaza kuyancedisa ezibhedlela phezu kwabanye vele abavele bekhona abancedisayo ezibhedlela. Wakhuluma njalo ngokuthi impahla zokuvikela okuthiwa ngama-PPE uhulumende wakhe uzabona ukuthi abezibhedlela bayatholiswa lokho ukuze basebenze bevikelekile. Kuyinto enhle lokho. Ukumemetheka kwe-Omicron yebuyethusa sibili, njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi sokulomuntu owakuqala osebhubhile khonapha kwele America. Khathesi abantu bekhangelane lekhefu lekhisimusi. Ngimzwile lo mongameli eqonqosela ukuthi abantu bakithi kabagqoka amamaski, abantu kabahlaba amajekiseni okuvikela.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla umongameli Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Kodwa abezaphu bathi kabavumelani lendlela aphatha ngayo lolu daba. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule uhlelo olutsha olujonge ukulwisana le-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.